Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngithatha ithuba lokubonga uJonga Khandemiri ngokusiphathela indaba ngolimi lwesiShona. Olamukela ngenjabulo ku Studio 7 ngolwesine mhla ka 9 Mbimbitho 2023 ngokeyino kumede sayiti. Endabeni zethu namhlanje, umkhokheli webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaludinga ugwalo lwabalilungelo lokuvota i-voters roll. Umphathintambo wendaba zamabhizimusi amancane laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni osemhlanganweni munye owe-CSW 67 owenzelwa eNew York khonapha eMelika uthi bakhangelele ukufunda okuningi emhlanganweni yaseNew York. Abe-CCC bathi bazaphikisa isinqumo se-High Court esokuthi i-ZEC iqondile ngokwala ukwethula uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olutholakala ebulenjini olwe-electronic voters roll. Zonke lezi ndaba lezinye lizo zizwa kulomsakazo. Umkhokheli webandla eliphikisayo ele Citizens Coalition for Change CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi ibandla lakhe liyaludinga ugwalo lwabelelungelo lokuvota i-voters roll ukuze kwenziwe uphenyo kilo. UMavis Kama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Lokhu ngokunye kokuphume emhlanganweni lentatheli zindaba owenzelwe ewoteleni yeBronte eHarare lapho uChamisa ethule uhlelo lwebandla lakhe lokuthuthukisa umnotho oluphansi kwesihloko esithi Zimbabwe Agenda 2023. UChamisa ulandisa kabanzi ngokuqakatheka kwalolu gwalo.
All we wanted the voters for was to make sure that we are able to do forensic audit. Because in terms of the law, it
says that ukufuna ngalolu gwalo lwabalelungelo lokuvota ukuthi siluphenye ngoba umthetho ukuthi i-voters roll kumele itholakale njalo ihlaziwe.
Uphinde wakhuthaza uZulu weZimbabwe ukuthi asebenzise ithuba lokubhalisela ukuvota elizaqhutshwa yiCommission yeZimbabwe Electoral Commission kunsukwana ezilandelayo.
We have to win big some are saying, but if we vote it doesn't make a difference. It does make a difference.
Kufanele sinqobe ngokwesibanga esiphezulu kakhulu. Kodwa bakhona abathi akula mehluko lanxa singavota. Umehluko ukhona. Silakho ulunqoba lolu khetho uma sonke singaphatheka kulo. Ukulunqoba kabanzi ngeke kwavumela amathuba wokukhohliswa loba uqilibezelwa.
Ukukhalaza ukaChamisa edabeni lwe-voters roll kuza ngemva kokuba umthethwandaba we-High Court usanda kulahla isicelo sommeli we-Harare North edale lePhalamende umnumzana Rusty Makam sokuba uZulu atholiswe lolu gwalo ebulenjini i-electoral voters roll. Kodwa esinye isiphathamandla seZanu PF umnumzana Joseph Chuma uthi kabasiboni isizathu sokuthi ivezwe leyo voters roll.
Kuba yingozi ukubana kukhitshwe i-electronic vote kodwa kusalungiswa ukubana kube lalawana esiwathi ngama-hard copies e-voters roll kumbe ama-soft copy angikhona akhitshwayo avele ehlala ekhitshwa izeki ngazikhathi zonke.
Abe-CCC baveze njalo ukuba abazamela uZulu kulolu khetho lwalonyaka bezovela ebantwini hatshi ibandla okuyindlela enconywe kakhulu ngeyinye ingcwethi kwezombusazwe oyisiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute ZDI umnumzana Bekezela Gumbo.
Yili kusasa labantu beZimbabwe lelo lokuthi abantu bekhokhelwe umuntu wabo abamkhethayo oyindawo yabo bengakuchuzelwa ngabakhulu phezulu. Owazi inkinga zabo lokwazi ukuthi bacheba ngani. Thina kathi secholotho siyasikhuma edeleli. umuntu lwana uyasitela ukuthi hambani lethenga inyama thina sitsheba edeleni. So kufuneka umuntu okwazi ulimi lwabantu, inkinga zabo kanye lama-preferences, into abazifunayo ngaleso sikhathi. Kufuneka umuntu ophila la ku-community owazi izindingeko zabo. Bonani uChamisa lapha babuye lento entsha ekumele ukuthi amaZimbabweni amaningi ezame ukuyi-research eyizwisisa ukuthi iyangani. Into entsha ehlukeneyo lokufakelwa abantu kukhokhelwa abakhokheli abangazakalile.
UChamisa utshele intatheli zindaba ukuba ibandla lakhe lingeke laveza elikwenzayo ukulungiselela ukhetho lwalonyaka, kodwa esithi bazanqoba nxa luqhutshwe ngokukhululekileyo. Umongameli Emmerson Mnangagwa ngakwelakhe icele utshele umhlangano owenziwe kumaviki amabili edluleyo wokuhlaziya ngezikwelede zeZimbabwe ukuthi ukhetho luzaqhutshwa ngokukhululekileyo ngoba ilizwe livele lihlezi liqhuba lolukhetho ngendlela ebalulekileyo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Lokhu kusikudaba lunye ngesikhathi leZimbabwe limanyene lamazwe omhlaba kunanjwa ilanga labesifazane ele International Women's Day izolo. Ugogo Rose Nyathi umanyene labalimi abangomama benhlanganiso ebulawayo Women's Farmers kuhlelo lokwabela ukudla abafelokazi abangamachuma isikhombisa 70 abaswelayo abahlala kuleli dolobho. Kubika intatheli izindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda.
Ugogo Rose Nyathi uthi uyahlukumezeka kakhulu nxa ebona abafelokazi abanjengaye abahluphekayo beswela ukudla, yikho nje ephatheka kuhlelo lokubadingela ukudla.
Mbabuyile sibila ngoba ndamawito kathesangu-70 akholwa yona le imali yona le yamadodotafayo kathi imali ungakutshintsha okuyimali kwangkhona nxa kusa kumayusa i-$2 uyathenga ne-$2.
Abebulawayo Women Farmers bathi yebo kuhle ukuthi ngelanga labomama kukhuthazwe ukulinganisa amathuba phakathi kwabesilisa labesifazane, kodwa ke oqatheleyo kuncedisa abaswelayo ikakhulu abafelokazi. Unkosazana Martha Maphosa umqondisi wale nhlanganiso.
Nxa kuyikuthi abantu sivune kuhle like lo nyaka so kule bumper harvest singavuna osikutholileyo siphinde futhi sinike ezintandaneni.
Koko maphanda ngomunye ophiwe ukudla laye ngumfelokazi.
Sithole ibeans ama 2 kg bathi ngihlanyele kodwa thina sizaphekela abantwana. Ngikami wabhubha ngakhona ukuyana vele okhona emhlabeni. So ngisihlalele ngigcina abazukulu abangu-2. Okunye okunhlupha yi-rent. Cela nje support ukuthunyelwa nje ukuthi nami ngithole umncediswa ku-rent le-school fees sabazukulu.
Ugogo umamoyo ukhangele abazukulu bakhe abezintandane ngoba umkakhe wachoda.
Wafa nge-stroke ngo-2011 njengoba abantwana bami bonke sebephelile senzelela abazukulu.
Unkosikazi Sikhangazile Ndlovu washiywa ngumkakhe njalo usehlelweni unatha amaphilisi engculaza.
Mina akulancedo engilutholayo, bengicela umuntu ongangincedisa empilweni yami ngoba khathesi lami natha unala amaphilisi. Engamaphilisi futhi afuna ukudla. Khathesi sivela thola zona lezi ibeans esizitholileyo, sugar beans ama 2 kg okokuthi hayi lami kuzangiqhubo okwamalanga wona lawo.
Besifazane abaningi abafelwayo badinga uncedo. Unkosazana Violet Nyoni ngomunye wabo.
Umkami wafa ngama-fits. So angahlupheka la isikhathi eside. So endlini kodwa hayi ngisele endlini. Bathi kube kunzima sibili kakhulu ngoba ukudla irent kuyabhadalwa, izimali zangkhona ziyabuya zilokhu zikhwela zikhwela, imali yangkhona kayitholakali.
Lanxa ukudla abakuphiweyo bekukulutshwana, abafelokazi laba bathi akufani bazancencisa nemuli zabo ngoba vele bengela olunye uncedo abaluphiwa nguhulumende loba ezinye inhlanganiso ezizimeleyo. Ngiyimela iStudio 7 ngobulawayo, igama lami ngeza Jesus Banda.
Kusenjalo umphathi ntambo wendaba zamabhizimusi amancane laphakathi laphakathi unkosikazi Sithembiso Nyoni osemhlanganweni owe-CSW 67 owenzelwa eNew York khonapha eMelika uthi bakhangelele ukufunda okuningi emhlanganweni yaseNew York ekusetshenzisweni kwemitshina yangalezi nsuku ukuthuthukisa imisebenzi yabesifazana kanye lokulondolozwa kwelungelo labo. I-Studio 7 yenelise ukuxoxa lonkosikazi Nyoni echasisa kabanzi ngalokhu.
I-programu le yinhle kakhulu i-CSW singamazwe amaningi angadlula 140 countries. So sihlangene lapha ukuthi sikhangele ukuthi omama bancedise kanjani nge-information technology.
Kuyini elizafisa ukukwenza ikakhulu nxa sigxila kwamankazana labesifazana bemaphandleni?
So sikhangelele ukuthi kuyini esingakwenza ukuthi omama abazisebenzisa i-ICT emakhaya batrene bancediswe ukuthi i-ICT ibancedise amafoni esinawo emakhaya, ama-computers asezikolo, abantwana bakhonekthe lamanye amazwe, bakhonekthe lama-business, bakhonekthe le information eyabanceda ukuthi bafunde kuhle, ikakhulu abantwana abangamankazana. But i-ICT iya-expose abantwana futhi ezintweni ezimbi ezinjenge-pornography, izinto ezingekho emthethweni ukuthi zibukelwe ngabantwana. So siyakuxoxa konke lokhu ukuthi njengabazali kumele ukuthi labantu labo-teacher kumele sihluze sibone ukuthi okungena emafonini nokubukelwa ngabantwana izinto ezakhayo.
Lalolu lwazi eselilalo lifisa ukuthi libuyela ekhaya eZimbabwe, lifike lenzeni ngalo?
Uthemba sisuka lapha sesibuyela eZimbabwe sizaba lapho ukuthi sincedisane labanye ukuthi i-ICT isebenze indawo zonke zelizwe lethu, but okunye kube ukuthi isetshenziswe kuhle ukuthi yakhe abantwana, yakhe izimuli, yakhe lesizwe.
Lo bengungunkosikazi Sithembiso Nyoni esixoxelaye ecingweni eseNew York. Inhlanganiso kahulumende e-National Joint Negotiating Council, NJNC, engaphansi kogatsha lwe-Public Service Commission, isidlulisele kusasa umhlangano obukhangelelwe ukuqhutshwa namhla. Umhlangano lo ngokuxoxisana phakathi kwahulumende lezisebenzi zakhe jikelele mayelana lokwengezelelwa imali yeholo. Lokhu songokwesithathu umhlangano lo udluliselwa phambili ngemva kokwehluleka ukuvumelana emhlanganweni wokuqala mhlaka 4 kuNhlolanja lenhlanganiso yeZimbabwe Congress of Public Sector Trade Unions, ZCPSTU. Kulaba balisi ababambanayo babumba iqembu elizibiza ngokuthi Teachers for USD eligoqela ababalisi bemadolobheni kanye labemaphandleni. Laba babalisi basongela uqhubeka bekhalala umsebenzi, isicelo sabo size samukelwe nguhulumende. Bathi ngomvulo kabasoze basebenze nxa umholi wabo engavumanga ukubapha leyo mali abayibizelayo, US$1,260. Sixoxe ngalolu daba lomnumzana Themba kuye Moyo, isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-R2s.
I-National Joint Negotiating Council sivele sakhuluma ngayo kudala Mtatheli Magumede, sikhangele ukuthi abantu abayibo abasimelayo laphana o-Alexander Siria labana abasobabalisi abasoma-civil servant nabantu abahambe bayendiphikwa ukuthi bayenze ikomiti emela izisebenzi. Bese siyasikhangela indlela abayenza ngayo nxa sikhangele ingxoxo zonezi ezikhona. Ngabuyela emuva sizathi ingxoxo lezi kwakumele ziyenziwe mhlaka-1. Mhlaka-1 kwakuthiwe ngo-10 ekuseni uhulumende wabuya wafaka ukuxolisa kwathiwa ngo-2 wabuya futhi waxolisa kwathiwa mhlaka-9. Namhla kumhlaka-9 besikhangelela ukuthi kuyaxoxa selethe hhayi ngolwesihlanu, kuzamthemba njani umuntu oyenza njalo?
Isizathu sabo sokutomatoma sicacile yini?
Isizathu emuva lesi jwayele ukuthi nxa behlangene kwathiwa umhlangano sodlulisele phambili, kuyakhulunywa ukuthi besiphethe, but kusho ukuthi kathesi bakhethe inhlamba abayenza ebeyayenza beze besabe lokuthi-ke yithi bhadla ebantwini. Ngokunjalo kungamele sesibona nje ukuthi yikudlala.
Manje selihlela ukwenzani lina?
Thina kumanje sisebenzisa i-executors for US dollar, sesizama ukumobilize sisebenzisa yona le ndlela yokutshengisa ukuthi khangelani NC ayithembakala ngiyehluleka ukubamba izithembiso ezenzile, yiyo ebiza imihlangano, yiyo etela abantu ukuthi bathe singenza. So sisehluleka lokuthi zikhulume ngezinye indlela iyabona ukuthi abantu basesemakhiyasini, abantu abayifuni imali. Yikho sesithi thina ngomvulo ngangcono abantu bonke baphuma emakilasini ukuze bebone ukuthi hayi asinamali laphana, abantu bebesathi asihlonipheni mhlawumbe abadala kukhona abasiphathele khona.
Impumela yengxoxo yakuqala layitshelwa na?
Hayi, akula nto yaphumayo. Ababengenile laphana ngaqamba inhlanganiso zababali teachers abanjengabo Zinta abo Progressive Teachers Union babubeka mcweke ukuthi kuvunyelweni ukuthi lokho ade kubuyelwe uhulumende makungatshelwa abantu. So sizama ukukhangela ukuthi nxa kunjalo uhulumende uya le nto afuna ukuzoyinikeza izisebenzi zakhe bese kuthiwa ingakhulunywa. Sizasebenzisa ibala elinzima inhlamba.
Nxa sikhangela kuhulumende akula olunye ugatsha elingaxoxa lalo.
Okuthi emthethweni vele abantu okumele soxelabo yi-Public Service Commission. Okuyiyo i-Public Service Commission iyahamba yayavumba i-MJND. Njengoba kunjalo i-Public Service okumele kube yiyo engasihlala sikhuluma nayo. And ukuthi mhlimbethela enye into okumele i-represente i-platform okuthiwa yokumele sikhulume sikiyo. Esibone ngani sokumele sibuyele siye futhi isisekelo sombuso u-Section 65 ngoba u-Section 65 uyasivumela ukukhuluma lohulumende noma ngayiphi indlela enjengeyokubhikisha, enjengeyokuhlala ezindlini, enjengeyokuphethishini. Kodwa-ke thina sesinaka nokuthi hayi indlela engcono yikuthi sihoqe emsebenzini ngesilungu abathi yikuwithrowa ilebhaye esikole kuvuke kungekababalisi.
Umnumzana Themba Kuyemoyo isikhulumeli senhlanganiso yababalisi bemaphandleni i-ARTUS esixoxelayo eselubane. Unkosikazi wentatheli izindaba eyanyamalalayo ngo-2015 u-Idai Dzamara, u-Shefra Dzamara, uselobele umongameli Mnangagwa encenga ukuba kwenziwe uphenyo phezu kokunyamalala komkakhe. UDzamara wanyamalala ngomnyaka ka-2015 mhlaka-9 Mbimbitho njalo ulokhe engakatholakali. Namhlanje sokuyiminyaka eyisishiyagalombili acatshayo. UShefra uthe ukuloba komkakhe kuphazamisa kakhulu abantwana bakhe ababili, bona athi bakhala malanga onke bekhumbula uyise. UDzamara wayekhankasela ukuba owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe achiye umsebenzi esithi wayesehlulekile ukubusa ilizwe. Kusukela ngo-2015 uhulumende uthi kakwazi ukuba uDzamara waya ngaphi. Kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, unobhala obona ngezomvikela kuhulumende wele Melika uDefense Secretary Lloyd Austin ufike kwele Israel namhlanje kuhambo lwakhe oluqale kuliviki lokwethekelela amazwe asemhlubulweni oweMiddle East. Uhambo luka-Austin beluvele lujonge ukuyakhulumisana labakulumhlubulo ngokwehlisa ukufuthelana phakathi kwe-Israel lele-Palestine esigabeni se-West Bank osokuphazamisa impi yokumelana lobudlwangudlwangu be-Iran. Ugatsha lwezemithetho kuhulumende welemelika lukhiphe ugwalo olusemthethweni ole-warranty olupha imvumo yokuhluthuna indizamtshina yohlobo lwe-Boeing 737 yenkampani yamafutha ezimota yakwele Russia e-Rosneft. Isetheswa umlando okwephula izijeziso zenotho ezetheswa ele-Russia ngele-Melika. Lindizamtshina ibiza izigidi ezingamashumi amabili lanhlanu zamadola ele-Melika, US $25 million. Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we-Voice of America, silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo. Ummeli weHarare North edalele ephalamende njalo elilunga le-CCC umnumzana Alan Markham uthi uzaphikisa isinqumo somthethwandaba we-High Court esokuthi iZimbabwe Electoral Commission ZEC iqondile ngokwala ukwethula uluhlu lwabantu abalelungelo lokuvota olutholakala ebulenjini olwe-Electronic Voters Roll. uMakam ubecele linkantolo ukuthi iphoqe iZTC ukuthi imuphe ivoters roll ukuze ayicubungule abone ukuthi akukho okungaqondanga kuyo yini phambilini kokhetho. Kodwa uMahluli uthe ingethulelwa uZulu ivoters roll ilakho ukuphathwa kubi izigilamkhuba okuyinto esekelwa ngabebandla leZANU-PF. Kodwa umkhokheli we-CCC uMnumzana Nelson Chamisa ukusolile lokho esithi akulakhetho olungaqhutshwa ngendlela esuthisayo njalo ekhululekileyo ngaphandle kokuthi abancintisayo babone i-voters roll ngaphambilini. Udaba lwe-voters roll lolu solubangele ukufuthelana okukhulu phakathi kwe-CCC leZANU-PF. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo we-Studio 7 uxoxe lelunga leZANU-PF uMnumzana Believe Gawule endawonye lelunga le-CCC uMnumzana Abednego Ubebe onguye osungula lengxoxo.
I-voters roll leyo ngeyabantu, kayisiyo private limited. Mhlawumbe ungabuyiza ethatha ibizo lami kimi ngithi kulase ngithi ngicela ukubona ukuthi ubhale ngapho ukuthi ufika mfuni le bizo lakho. Kanti abantu khonapho-ke kuthi ukuthi ngezi ndlela-ke nxa sikhuluma ngokuthi i-judiciary capture by a system, yikho sikhuluma ngabo ukuthi abantu laba they are captured by a system. Ungabona sokusiba nokufihlelana i-public document okufanele ivele ku-public institution enjengeZEC. Futhi ukuthi sikhona isimenemene esifihlakeleyo esesisenziwa yilabo ababusayo besebenzisa inkundla yenkantolo isegcekeni lapho ukuthi-ke kukhona okufihlakeleyo. Kwakudingeki ukuthi uhulumende ancedisane lomthethwandaba ukuthi bafihlele abantu i-voters roll ngoba ngeyabo ilamabizo abo akulasizathu sokuthi bangayifihlela.
Nanso baba uGawule, kuthiwa ifihlelwani i-electronic voters roll?
Nyamuzi ubaba uBhebhe, nyamuzi umzukulu wami uyakhuluma sibili loud and clear. But okukhona ukuthi mina ngizatshiyana naye kancinyani ukuthi mina isinqumo lesi esethulwe i-High Court, ngivumelane le-High Court ukuthi i-High Court nayinquma isinqumo, kuthiwa ngukuthi oBhebhe basuka bethi i-High Court inganquma isinqumo bona akade bethume umuntu wabo omunye ukuthi hayi hamba uyephikisa. Ngoba nalo MP kazenzelanga wathunywa yiparty yakhe naleyo ukuthi ehambe ephikisa khonokho. Ngokunjalo-ke oBhebhe nxa sekufike ebangeni lelelwe impumela yakho ningaphuma ingasabasuthisi, base ngikhuluma ngokuthi labana abakhethiwe banjani, kodwa ingaphuma inhle ivumelana nabo babe bevuma sile ukuthi into leyo basuthiseka ngayo. Ngiyadana kakhulu ukuthi ngathi senze izinto ngaleyi ndlela singasavikeli izinto, sibona ukuthi kulokunye okungenzakala okungazivikelwa. Sikubalekile kuloku into ezisegcekeni eziya izigilamkhuba, siyazazi izigilamkhuba lezi ezibalekelwa yiyo iZEC ukuthi zingathi zithathe ithuba lelo lokuthi zingene ziyenze into ezimbi kakhulu izigilamkhuba lezi. Kube nokuganga okuningi kakhulu, so kumele kuvikele ukuganga kholokho. Khonokho kade siye ekhetheni kwaba kuningi abafuna ukukwenza, bafuna ukumanipuleta yilo ukuze ni-voters roll ngendlela ethile beyenza into zabo zokuganga.
Uyakhuluma ubaba uGawule baba Bhebhe.
Ngiza kutshela enye into eqakathekileyo uNtungameli enze ukuthi zami lale ukuthi ikhiphe i-voters roll. Ngizayitshela abalaleli ukuthi babeyazi besukisela namhlanje ukuthi zami yale lani ikhiphe i-voters roll. Okwakuqala nxa kuthiwa kulabantu abaregistered abangu-5.8 million, abanye bakhona bona bana abakhona phana ku-5.8 million ngabantu asebafayo, ngabantu abangekho elizweni laba ku-diaspora. Benzela ukuthi singakuboni thina khonokho bese sithi nxa sekuyiwa ku-election bese besisebenzisa wona nawo amabizo ukuriga i-election. Sikhangele lo nyaka bangaze balina i-voters roll, sizababamba kuphela. Ngokokusalayo kufanele ukuthi abantu baphume ngobuningi bayevota. Besifuna i-voters roll ukuthi sitshengise wonke umuntu kube sobala ukuthi khangelani ubani wafa isihlobo sakho uyamazi, khangela ubani kakho lapho use-diaspora uyamazi. Into ezinjalo yizo kade sizivumela i-voters roll, but kungasenani bangaze balelayo akulani nalokho. For instance, uyakwazi una Ntungameli, nxa i-document ungayifaka ku-Word uyinike umuntu uyakwanisa ukuyitshintsha lokho okubhaliweyo, kodwa ungayifaka ku-PDF uyinike umuntu kasakwanisi ukutshintsha okubhataliwe. So kuyafanana le-electronic layo, iyakhiwa ukuthi ingavuleki. So ngamanga la kakhulu ngayizama ukuthi bona bathi bona kuthiwa kulo muntu ozamanipulate i-voters roll. Nxa sidlala igame singabantu abadlalayo, akula enye iklabhu esifihlelwa imithetho yebhola kube lenye iklabhu enikwa imithetho yebhola. Khathese zithi siyakwazi izanu-PF inayo le-electronic voters roll, kodwa thina siyakhompyutha kabafuni nayo.
Akula kuhlakanipha phakathi yini baba Gawule ukuthi ivoters roll iphiwe abancintisayo abe-Triple C lana bezano abezaphu wonke amabandla ivezelwe uZulu ukuze ayihlaziye umuntu wonke oncintisayo abone ukuthi hayi ngempela konke kuhamba kuhle.
Khona konkomo kuyizinto ezikhangelwayo zonke kodwa phela iZEC ivele njengoye eyiyo ekhangela ezokhetho ibambe ukhetho ne-voters roll imele ibe yiyo futhi iZEC eyivikelayo. Ngoba into engithanda ukuthi ngitsho eliqiniso elibuhlungu ikuthi khona besikukhulumayo ikuthi kulezi gami ezisuka zithathe ithuba lelo ziyenze ukugama kwazo zinaba ziya phambili. Kodwa-ke okukhona yilokho ikuthi abantu bonke abarejistileyo ukuvota ithuba lokuvota baba lalo nakokuthiwo ngubhebhe ukuthi abafileyo bayatholakala kuvota akuswelakali khonoko bakhona abaza kufa vele ivota ukhetho lungakafiki abarejistileyo sibe bakhona abasaze bevote umuntu ofile kavoti umuntu ofile kaza kavoti eZimbabwe ngesisim yena le khona esiyisebenzisayo umuntu ofile ufile kavoti vele angizange ngihlangane la umuma wokuthi umuntu ofileyo ukuthi uyavota uvota njani umuntu ofileyo yani i-ID yakhe yabe isithini umuntu abethala i-ID ethini umuntu ofileyo ebesiyavota ngayo i-ID yomuntu ofileyo akutholakali lokho into ezingayenzakaliyo lezi akukho but kuloku manipulator kwelokuzeni abakufuna ukukwenza bona abantu abayibo abakufuqayo.
Umnumzana Believe Gawule lilunga lezanu PF ubexoxa endawonye lelunga le-CCC umnumzana Bednico Bebe kungxoxo ebilawulwa nguntungameli Nkomo we-Studio 7.
We are expecting the team that is coming from Harare to arrive on Friday and we will have some training program over the weekend and on Monday the teams will be in their respective locations. So there will be three teams and each team will cover three provinces between the period of 4th March and 1 April. And during that period, at each location that they will be at.
Sikhangelele ukuba abantu laba bazafika kusasa, babe sebeqalisa ke umsebenzi ngomvulo. Kunengi kakhulu esibona ngazani bazabe bekwenza emphakathini. Bazakwethekelela izabelo ezijeneyo lapha kwele South Africa. Ukuze babone kumbe badinge abantu bonke abadinga uncedo. Okunye njalo bazakwethulela uZulu ikunikeza abantu ama birth certificates.
They will be offering consular services as well to our nationals. So apart from the mapping exercise for the Zimbabwe exemption permit holders, we are also going to offer consular services such as applications for birth certificates, applications for passports, and also those who may want to apply for temporary travel or temporary travel documents.
Lobe kungumnumzana David Hamadziripi omele eZimbabwe kwele South Africa obechasisa lapho ngezithunywa zikamongameli Emmerson Mnangagwa ezikhangelele ukuba zizafika kwele South Africa kusasa lapho ezizancedisa khona ukubisela ekhaya abadabuka eZimbabwe abazehluleka ukulungisa amaphepha amatsha okuhlala lokusebenza kulelo lizwe. Sibuye njalo saxoxa lo mnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, uthi kabazilutho ngezithunywa lezi.
Sagcina thina sikhulumisana no-ambassador echaza ukuthi kulungiswa inhlelo zokuthi i-repatriation ingancediseka kanjani abantu bakithi. Asikezwa ngaleli qembu, angilazi ukuthi liqukethe obani futhi bengingakezwa mina kuma groups ethu abantu becommenta ngalokho. Ngiqala ukukuzwa nje khona lapha nje njengoba ungibuza.
Singathi kodwa ukubona zani kuyahamba njani nxa ukuthi abantu laba bangabuya bazelibona khona.
Ke uma kuwukuthi kule qembu elinjalo elizodingida ukuthi abantu bangancediswa kanjani, lokho kungaba yinto enhle kakhulu ngoba inkinga zabantu bakithi ziningi. Kodwa kube kuhle ukuthi liyenza i-consultation nabo abantu. Kungabi ukuthi thina sizinkokheli yithe sesikhulumela abantu ukuthi bathi. Kwesinye isikhathi abake badityaniswe ezindaweni.
Umnumzana Bongani Mkhwananzi, isikhulumeli senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Lilale olivalelisayo ngugaino Saidi.
Si
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri.